uTimothe wesibili isahluko sesithathu. Yazi lokhu ukuthi ensukwini zokugcina kuza kufika izikhathi ezinzima. Ngoba abantu baza kuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazigqajayo, labaziqakisayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, lababi, labangelathando, labanhliziyo zelukhuni, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalolaka, labazonda okuhle, labanikela abanye, labalamawala, labagcwele ukuzikhukhumeza, labathanda ukuzithokozisa kunokuthanda uNkulunkulu, labalesimo sokukholwa kodwa amandla akho bewaphika, baqwaye abanjalo. Phakathi kwabo bakhona abanyenyela ezindlini, bathumbe abesifazana ababuthakathaka, abasindwa izono bebuswa izinkanuko eziyinhlobonhlobo, bethanda ukufundiswa njalo njalo, kodwa bengeke bafinyelele ekulazini iqiniso. Njengoba uJane loJambere bamelana loMose, ngokunjalo lalaba bamelana leqiniso, bengabantu abalengqondo eyonakeleyo, abehluleka ukukholwa, kodwa kabayi kufika ngaphi. Ubuthutha babo buza kuba sobala kibo bonke, njengoba kwaba njalo la kulabo ababili. Kodwa wena ulandele ukufundisa kwami, lokuziphatha kwami, lokuhamba kwami, lokukholwa kwami, lokubekezela kwami, lothando lwami, lokuqinisela kwami, nokuzingelwa kwami, lezinhlupheko zami, lakho konke okwangehlela e-Antiyokhi, lase-Ikhoniyuma, lase-Listra, lezinhlupheko zonke engazithwalayo, kodwa iNkosi yangophula kukho konke. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngobuqotho kuKristu Jesu bazazingelwa, kodwa abantu ababi labakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini bekhohlisana. Kodwa wena mana kulokho okufundileyo lowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kubani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo engcwele elamandla okukufundisela ukusiliswa ngokukholwa kuKristu Jesu. Yonke imibhalo yafunzelelwa ngumoya kaNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokukhalimela nokuqondisa nokufundisela ukulunga, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungiselwe yonke imisebenzi emihle.